Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle welamukela emsakazweni we-studio 7 walwesibili mhlaze ku-19 mfufu 2021 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe isikhonzi se-United Nations esiselizweni sizaphuma lo mbono obalulekileyo na odaba lwama-sanctions?
Sizani ukuphefiye ngabantu sithi kulama-national functions, kanti ama-functions la abambe abantu abathize abangahloniphi amalungelo abantu.
Udlakela olwaqhamuka emasingo ngeviki edlileyo soludale imibuzo kwabanye abathi kukhona ukuchaya amanzi kudaba lolu.
Emasipingo vele siyakwazi ukuthi akuqali iMDC Alliance ayiqali ukuba lodlakela ngo-2019 kuthe langothi ukuthi kusenziwa ama-structures vele kwakulodlakela olukhona.
Kodwa ibandla le-MDC Alliance lithi udlakela lwangeviki edluleyo lwabangelwa ngabalandeli bezanu PF obencedisana lamapholisa.
Into eyiyo engani ibuhlungu kakhulu engani yasihlukuluza ukubona amaphoyisa engani azwanana nabantu bezanu laba besenza khonokho abakwenza.
Uhulumende useguqule isinqumo sakhe sokuxotsha izisebenzi ezingahlatshwa ngamajekiseni e-COVID-19 womabili kuze kuyefika ekupheleni komnyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Isikhonzi se-United Nations esiselizweni sizaphuma lo mbono obalulekileyo na odaba lwama-sanctions. Unkosikazi Alina Duhan wanxuswa ngohulumende weZimbabwe ukuthi azehlola isimo selizwe phansi kwezijeziso zenotho ama-sanctions. UDuhan ufike elizweni ngesonto, izolo wahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa. UDuhan useke wavakatshela amanye njalo amazwe alezijeziso zenotho abalisa eQatar, Venezuela leSyria, lapho asola khona izijeziso lezi. Ubikwa engabhadalwa ngumanyano we-United Nations kumsebenzi wakhe, okwenza abanye basole impumela yophenyo lwakhe. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda usithumele umbiko olandelayo ngodaba lwama-sanctions.
Masabe Zulu, sifuna ukufaka kahle yini lonke likwazi ukuthi thina njengabantu be-MDC Alliance asinani ngama-sanctions lawa akhala akhulunywa yiZANU-PF. IZANU-PF iye ngabantu sithi kulama-national functions, kanti ama-sanctions la abambe abantu abathize abangahloniphi amalungelo abantu. Lama-factory, lama-company lawa akhanda izikhali ehlukumeza abantu bezimba bapedikelele. Yikho ke asinani ngombiko lowo obikwa nguMangwana ukuthi abantu beZimbabwe abahambe emhlanganweni besiyatshela isithunywa se-United Nations ukuthi ama-sanctions kasuswe. Thina sicebisa abantu ukuthi abangayo emhlanganweni abahambe bayetshela isithunywa se-United Nations ukuthi ama-sanctions okuqala izano. Izano ayiqali iguqule izenzo zayo, ihloniphe amalungelo abomama, amalungelo amankazana, amalungelo olutsha, amalungelo abantu jikelele, ama-human rights. Siyakwazi isikhathi esiningi izanu iyacatsha ngama-sanction, itshontshe, ihuquluza imali, isisidlele esizithi ama-sanctions yiwo ayenza ukuthi ngenzikatshe. Yikho-ke njengabantu abafuna inguquko sicela izanu ilungise imithetho njalo ilandele i-constitution, kakhulu ukuhlonipha amalungelo kazulu ngaphandle kwalokho sizabona lokho esihlupheka izano icatsha ngomunye sokukhanya ngani iyathaba kakhulu ukuthi ama-sanctions lawo aphiwa izikhulu izigananda zabantu ahlale khona ngabe kuhamba kahle ngabe izano PF iyalandela imithetho ye-United Nations ilandele imithetho eku-United African Union ACT ilandele imithetho ye-SADC iyenza ama-elections kahle ingatshontshi ingabulala abantu ingatshaya abantu athe sivike ephelileyo ihambe inqaba ichise izimota ze-MTC Alliance tshaya abantu ikidnap abantu kanti bona bacatsha ngomunye besithi kule COVID regulations yona izani isenza amathanda besenza ama-DCC ama-elections abo thina labanye abantu singathi siyahlangana bayasitshela ama-tiergas i-America le-Britain le-Europe bathengiselana layo kakhulu into ekhona bafaka ama-sanctions kubomnangagwa nezihlobo zakhe abafuna ukuyathenga impahla e-London.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, siphinde saxoxa lesiphathamandla sebandla leZANU PF, umnumzana Mabutho Moyo, ongunobhala oqoqa inhlelo zabasakhulayo kubandla leZANU PF.
Bayakwenza vele sonke isikhathi nxa sesilanda usuku lwe-anti-sanctions. Bayakwazi ukuthi kulo muntu we-United Nations obuyayo njalo abafuna ukuthi benze ngani vele eZimbabwe kulobudlwangudlwangu. Kanti why lobudlwangudlwangu kungenzakalanga ngoJanuwari, ngoFebruwari, ngoMarch? Why kusenzakala ngo-Okthoba? So kumele kubuye umuntu ovele e-United Nations. Kodwa hayi, into engijabulelayo ukuthi amaZimbabweans avuleka amehlo, iqiniso sebelayo.
Umnumzana Mabutho Moyo ngunobhala oqoqa inhlelo zabasakhulayo kubandla leZANU PF. Udlakela olwaqhamuka emaswingo ngeviki edluleyo soludale imibuzo kwabanye. Ingcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda uthi kukhona ukutshaya amanzi kudaba lodlakela lolu.
Angiyadawuta mina ngiyathandabuza ukuthi kahle kahle sibili yiZANU PF. Ngisamelele ukuthi sizwe abantu laba benza udlakela nxa bebotshwa babotshwe kuzwakale ukuthi ngabantu abajongeni. Singakhohlwa futhi ukuthi layo iZANU PF ikhona eyinye yayo abaphakathi kweZANU PF abangamthandiyo umnankagwa ikakhulu abantu abe-G40 angabeZANU PF phela la i-G40 iZANU PF bayanelisa ukwenza udlakela lunje ukwenzela ukungcolisa umongameli umnankagwa. So unless kuze kucace kubotshwa abantu kuproveke ukuthi abantu ababotshiweyo ngabeZANU PF mina nje angikabi convinced. Bese kubuya futhi kube le ndaba yokuthi abantu be-MDC labo bayalwa bodwa. Sibonile lapha kukhulunywa ngama-faction akabiti eMasipingo vele siyakwazi ukuthi akuqali i-MDC Alliance ayiqali ukuba lodlakela ngo-2019 kuthe langothi ukuthi kusenziwa ama-structures vele kwakulo dlakela olukhona kulwiwa i-committee yabogumbi labanye babo kwalwiwa akuqali ukuthi i-MDC eMasingo babalwe bona bodwa.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi kube lodlakela oluningi kangaka?
Imbangela yodlakela lolukhona yikuthi abanye abantu sebejombile, abanye abantu abala relevance, abanye abantu badinga ukuthi international community ibazwele ukuthi ZANU PF iyabahlukuluza. Bona bebodwa kabala strategy sokunqoba ukhetho. Abantu be-MDC Alliance abala strategy sokwehlula izano. Abantu be-MDC Alliance bebesilwa bona bodwa. Futhi akumangalisi ngoba sibona uNumzana uChamise Dobha abantu abanjengabo Foweto Promise Mkhwananzi ebafaka ku-national executive. Vele siyabazi ukuthi ngabantu abajayela ukwenza ama protesti bathi sokujamukiwe abanye bakhona baqeda labo bathola imali zamadona bazele. Futhi akuqalisi ukuthi kube lento enje every time nxa kuza kuba lo meli we-United Nations obuye elizweni ukuzochwayisisa ngokwenzakala elizweni bahlala besenza njalo abantu be-MDC Alliance. Ngo-2019 sabona omagombeyi bezi-abductor. Thina abantu bamathebeland siyasazi isandla sezanu. Izanu lapho i-abducte khona ungabuza kithi siyakutshela ukuthi silezihlobo beza abdakta ngo 1984 la namhlanje lokho eza abdakta lokho singakwazi ukuthi zinga lokho abakwenzayo ukuthi kuthe u Dr Peter Magombeyi uabdaktiwe usethethe sethunjwe senyamalele ayethutsha egqoke iyembe ayinweyo ehlekelela elefone egcwele umlilo singakhohle ukuthi la uChamisa futhi ngo 2019 ukuwa kwenza esemarondera laphana kwathiwa seabdakta emoteni yakhe sokulabantu abenzeni yige ngoba kwakuzabuya uenvoy weUnited Nations so akuladlakela olukhona ngamagame enziwa ngabantu beMDC Alliance engithanda ukuthi uZulu abekwazi ukuthi ngikhuluma from experience abantu beMDC Alliance bale capability yokwenza khonoko besenzela ukudinga international sympathy
umnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ehlaziya ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo lokhu sikudabalunye siphinde saxoxa lesiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongumgcini sihlalo webandla leli esigabeni seMathebeleland North.
Now nxa abezana uPF sebefuna ukuthi batsho ukuthi khona kule ndawo lapho ongafuzanga babe khona kungabi khona abanye abebandla elinye sokusitsho ukuthi khona labo sesingathi ukuthi lapha eZimbabwe ngoba bona balutshwana phela lapha eZimbabwe ukwedlula abantu abasekela amanye ama nabo sebengaphuma nasemahofisini. Now into eyiyo engani ibuhlungu kakhulu engani yasihlukuluza ikubona amaphoyisa engani azwanana labantu bezanu laba besenza khonokho abakwenza ukuzwanana kwabo ngabe kuthiwa bazwanana ensitha aluba kasilandabala esingani sesilohlupho lakho ikuthi khona bengazwanani ensitha kuphela kodwa bephinde bemanyane besebenze ndawonye bebloke imigwaqo bendawonye amaphoyisa sabeko uniform kanye labasekeli bezanu PF. Now lokho sokuyakwenza ukuthi khona sicabangela ukuthi khona ama institutions akahulumeni lawo kase sengama state institutions sengama institutions awezanu PF ngoba into yokufuza ukuthi uyinanzelele lapha gande ngeyokuthi izanu PF le MDC kumbe le NCA kumbe la YP party akwehlukananga sonke singamabandla ezombangazwe okwenzakalayo kuphela ukuthi khona amapolisa lamanye ama institutions kahulumende ngakahulumende kaso awezanu kaso awe MDC kaso ANCA kaso awezapho whatever party ongafuna ukuyiza kodwa lokho asebefuna ukukwenza nxa kuyikuthi kuyisithengiselo sokuthi u-2023 kuza kuba lomsindo hayi umsindo ukuthi uza kuba khona kodwa into esiyaziyo ukuthi lumsindo uzanqoba abanengi ukwedlula abalutshwane
ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi kube lohlakela olunengi kangaka
izanu PF Chris kayisekho izanu PF yachona lomgaba okuseleyo kathesi kusele nje abalutshwana abayibo abafakwa libutho ngo-2017 ukuthi babe lapha izanu PF kayisekho now ibutho lakhona lona lelo elalibambe labo abangena phakathina kwalumbuso ngo-2017 lilambile ngabalamali bayahlupheka bayabona ukuthi khona ilegacy liyana ababekhuluma ngayo kayisekho sokuyilegacy yabantu ababili kumbe abathathu abadla besiyahlangana kuma birthday yabo lapho abahlangana khona kodwa abanengi abaphakathina kwemilitary yona liyana bengatholi lutho so ke izanu PF kayisekho akula zanu PF esingakhuluma ngayo ukuthi izanu PF iyesaba yini ukuthi yadliwa kayisekho izanu PF izanu PF siyayichaya phansi laphezulu and lokho Chris is not a matter of ukuthi if it's a matter of when ngoba ama elections angaba khona namhlanje akula zanu PF umnangagwa usuke waba lobuhwaba uthe engena ngo-2017 bahle bathi chinu chedu ekuqaliseni besithi chinu chedu abantu babecabangela ukuthi bathi ukuthi hayi into yezanu PF but kodwa namhlanje ngaphakathi na kwezanu PF lawo sebekubona ukuthi hayi sonto yezanu PF singinto yabantu abalutshwana
umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumgcini sihlalo webandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland North ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhinga.
Yebo 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 mthakazo omuhle siyalinqasa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla sikhangela inhlelo zentuthuko ikakhulu ezigabeni zemaphandleni kwele Zimbabwe. Sixoxa njalo labasakhulayo ngokuqakatheka kosuku lwe International Day of Rural Women olunanzwa mnyaka yonke mhla ka 15 Mfumfu ngenjongo yokukhuthaza ukutholiswa amathuba kwamantombazana labesifazana basemaphandleni. Sulukandaba lingakhutshwa lolihlelo lilami uMikeobe ngo 8 ntambama.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle linodaba lokuthi inhlanganiso elawula ngezomdlalo wenguqu emhlabeni jikelele eCAF ithi inkundla yeNational Sports Stadium ayisavunyelwa ukudlalelwa imidlalo yeqembu lesizwe kumidlalo lamanye amazwe. Iphephandaba leNewsday lithi uhulumende useguqule isinqumo sakhe sokuxotsha izisebenzi ezingahlatshwanga amajekiseni e-COVID-19 omabili. Leli phephandaba lithi umphathintambo wezisebenzi zikahulumende uMnumzana Paul Mazima uthi izisebenzi ezingahlatshwanga zizaphiwa ithuba lokuhlatshwa kuze kuyefika ekupheleni komnyaka.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz short wave.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ndivuka njani bantu ke Studio 7. Nawe siyavuka okhulumayo lapha uMjiso Majole. Khuluma ngaseGaborone. Nginanzelela indaba zepolitics yeZimbabwe. Ngikhuluma lapha ngizwe isikhulumelo seMDC Alliance. Magalela Mafa ekhuluma ngomqondisi Moyo. Umthungameli weMthwakazi. Ekhuluma ngedivision yokuthi division le esikhona akulanto enjalo songabantu abasebenzela izano PF. Ngibona ngathi isikhulume lesinse MDC Alliance sifuna ukuqondiswa. Usekunanzelela uMafa ukuthi eMathebeleland kulapho abathola khona ama-seats amaningi bevotelwa. At the end of the day asibenefiti lutho. Kaba sikhulume even bese parliament kabakhulume bathule zwi. Special laba bantu abangakithi abesindebeleni baba ngamaphapheti bayesaba ukukhuluma kuzani ukuthi izinto zime njani. UMthwakazi nguye yedwa iparty esiyibonayo ikhuluma ekuqhatshweni silabantwana abalamsebenzi kodwa ukuthanyela ugeza itoilet kuma supermarket lapha kubuya abantu bevela eMpumalanga. Kuyini khonoko nxa kuthiwa kuyaqhatshwa abantu babuya bengakule tender yabi winiwe kubuya abantu begada ibhasi bevela khatshana 400 and something kilometers besiza koBulawayo. So kakunanzeleli khonoko thina kaso tribalism kuvele kwakukhona khona lokhu ukuthi iZimbabwe kule Zimbabwe kulomthwakazi. Thina sikleme kungokwethu aso tribalism abangapha kumthwakazi kayisikho ukuthi nxa bengamashona ngufake ngaleyo ndlela. Kayisikho ukuthi sokufuza bayesishoneni ngaba kumthwakazi. Imihlobo lemihlobo ekhona kumthwakazi as long ulapha kawukhitshwa. So usubonile Mafa ukuthi awayi sokudumela emansumpeni alizoze lithole lutho. Yikho usuqalisa ukukhuluma kwangathi uMthwakazi yiparty yetribalism.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Hawu, siyabonga ukusinikeza indaba ezimnandi uJabu lo Brown Fisher Thobela umbezi bakuthi banjelela. Hayi mina ngowami umbono ngiyamuzwa umqondisi lapha umthe sabukugwinywa akabuyele ekhaya kuzap akabuyele ekhaya kuzap uvote ngaqeda ukuvota ke abe seyayiphumela ke imele ayenze lento ayenzayo so engizokusho nje mina ukuthi ay ukuthi abantu bayithi mani mina ngikwazi ukuthi sinjani amaqembu qembu lawo angeke asisendawo sinikeza izano umhlahlandlela ukuthi ibuye iwine futhi so hayi buyanekhaya kuzap buyanekhaya kuzap uzap isikhona bonke abayizwayo le audio ngababuye ekhaya kuzap uzoba right ngoba izap ayikhethanga muntu nawo amashoni ayakhala njengathi isikhala ngiyabonga
sanibonani basakazi baka studio 7 ndani lonke bantu jikelele mina ngithanda ukuphawula mayelana lalaba abantu abohlobo besishoneni ukuthi bathi amandebele bayabandlulula bale tribalism iMRP ukuze ibe khona kuyisikhalo esibanzi kakhulu esavela kusukela kudala since kwaqala igugura wundi kuze kube namhlanje umuntu weMathebele lendi uncindezelwe unyathelwe intamo njalo konke lokhu kuyibufakazi ngoba into esiyikhangeleyo zinenge izinto zinenge impawu ezijengisayo ukuthi thina bantu weMathebele lendi vela sifunakali so yikho ke nxa sesikhangela amabandla njabo MDC ungathi uyakha ngela even ukhangela phakathi kwaphana kuma members of the parliament ukhangele kuma councillors jikelele uzafica ukuthi phose i 90% ngabantu besishoneni 10% ngabantu besindebeleni sibalutshane kakhulu ubandlululo lukhona so yikho ke thina kasizondi bantu bohlobo lesishoneni kodwa sizonda i system yena leyi yendlela esiphethwe ngayo kuyasihlukumeza kakhulu njalo sinje nje kungenxa ye tribalism ngoba nje dinakalikhulumi kodwa ngezenzo izenzo yizo ezidengisayo ukuthi abantu beshoneni yibo abale tribalism enkulu kakhulu so iMRP ukufonywa kwayo yafonywa ngendlela yokuba isizwile ukukhala kwabantu emathebeleleni njalo akula sisombululo besikade singelandaba but kuyakhanya ngigceke ukuthi vele so far kulokhu iZANU PF yangenayo embusweni akulanto othiwa iyabambeka esiyenzele emathebeleleni ngiyabonga
sanibonani baphathi bohlelo siyajabula ukuba nestudio nje esisakaza kanjalo nje singakhethi inhlangothi kodwa ke sinombuzo wokuthi ma sifake izikhalazo njengokuthi sikhala ngokuthi cela uhulumeni isibhekele ezintweni ezimbalwa njengokuthi sasekhuluma indaba zamapassport ukuthi adula so lina njengabantu abaphatha umsakazo lohlelo alikwazi yini ukuthi lihambe eminyangweni kahulumeni le babuza bona basiphendule bona ukuthi inkinga ikuphi ukuthi badulise ipassport ngale ndlela ngoba isuke ingabi nomthelelo omuhle kulungelo lomuntu ngoba ungasakhona ukuthola into document okumele ukuthi ngabe iyakusiza so ukuthi ngabe ethiwa liphi imali athi singakhuluma lokho esikubo umbono wethu lani lihambe leyo babuza ngale thole lisiphendula futhi ukuthi ihulumene yena ithini ngalezo zinto sizabe sikhala ngazo ngiyabonga kakhulu kulokho kodwa ke bese mbuya ngithinte futhi ngapha ezokuthi umthwakazi ibandla lomthwakazi ibandla elihle kakhulu elizokala ukuthi liza kahle kodwa lami ekuhambisaneni kokuxhasa abantu ngobuhlaka njengokuthi ukuthi ukuthi amashona arongo kakhulu wonke kulolana uhlangothi lokuthi umthwakazi namashona abaqhelileyo no mina ngingakubeka ngokuthi ngithi amashona wona akho wrong wonke ngoba vele abantu ngeke baze bafane kodwa ke bathatha umqondo omubi ngesikhathi kusabusa uRobert Mugabe ngoba azange achaze kahle ukuthi singabantu bonke siphuma endaweni eyodwa singabantu abayi-1 so sikwazi ukubambisana so njengamanje ngathi uyabhekisisa ipolitiki elapha ekhaya isenza abantu befuna ukuthi be-divide ngeke usisendawo thina besingafuna ipolitiki ukuthi sibambisane silungise ilizwe lakithi libuke sihlonishwe la izizwe umhlaba wonke abantu abaphuma eZimbabwe wherever lapho abaya khona akukho umuntu obarecognizayo noma bafundile noma bahlakaniphi noma banjani bayinto nje bayuseless so ngenxa yegovernment yeZANU PF ehluleke ukulungisa izinto zokuthi ilizwe lethu lihlonishwe izizwe so thina sifuna abantu abanga mabambana ngaso ngeke umsize ukukhuluma ukuthi iMTC laba bathi bayayigxeka ayizange iphathe lelizwe siso ukuthi umbuso wezani PF MTC uyefana mina ngithi cha so mina ngithi intwakazi ilibandla eli right ngi opposition kodwa ngabe ihambisana le opposition efana le MTC ubafuna ukuthi bekeep ekhulumeni lo ocindezela abantu isikhathi esingaka behlupheka abantu ezizwe so bona mase behlukana ngombono be opposition angisunderstand ngiyabonga kakhulu nyinyi uSidumu ngilapha eJohannesburg
Studio 7 Studio 7 linjani ngiyalibingelela ngegama lenkosi ngibingelela bonke ongamile inkomo labo bonke abasakazi Studio 7 CTA hayi hlalani linjalo basakazi ngithanda kakhulu ngoba kanithathi hlangothi kodwa yenza kukhuluma kakhulu ngendaba yemthwakazi Republic Party yemthwakazi Republic Party abantu kabayizwisise kabantu abayi-understand bengayithathi ngokuthi iya-tribaliza abaqale babekwazi injongo yemthwakazi andubana bezayifaka ibala lokuthi iya-tribalism i-tribalism yaqala nini yaqala nhlakabani hlaya ilizwe lithathwe ebantwini abamhlophe kwahle kwaqala i-tribalism iqala ngabantu bempumalanga so namhlanje sesithole lathi upresident wethu umthwakazi Republic Party osivula amehlo sesingabantu abatribalizayo ukuhlakanipha kufunakala eZimbabwe so nanku siyangiyaguguzela kakhulu ebantwini bamathibelendi nabanye abasemashonaland khona ngathi ukuthi madoda khwezana amasokisi libuye ngapha sizoyakha ilizwe silungiseni okwethu madoda siyekeleni ukuba lokhu esivukela komakhelwane siyalungisa izivazi abanye zinezethu inkomo zifohla ziyakudla amabele abanye engicelayo ke ukuthi bonke abantu abakomthwakazi abagoqa amasokisi babuye bengabi le ndaba lokuthi kumbe kuthiwa imthwakazi libandla elingakabi namandla kwezombusazwe amandla ngayethu so kufanele ukuthi babuye sincedisane singabantu bemthwakazi singadonselani kungabi nokuxabana engikuthandayo kakhulu ukuthi ubaba umoya ukhululekile iqiniso kaliqede bonini njalo ma ungumuntu othanda iqiniso awusoze ubalekele iqiniso ngoba ulizwa mina ngiyalizwa iqiniso elikhulunywa ngobaba umoya Studio 7 ngalamazwi ngithi hayi sisakazela kuhle indaba zezinani kuzela wonke abahlukuthi hayi nazi iphathi yethu imthwakazi asiyivuselele 2023 khonoko esila kuthola kuningi ngiyabonga ngisongena sisukumeni siyevota mina vele le muli yami ngifuna ukuthi sihambe siyirejista sivotele ibandla lemthwakazi Republic Party ukuze sibekwazi into esiyifunayo elizweni lethu ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika ilizwe lemelika liphakathi kwesililo kulandela ukubhubha kukamnumzana Colin Powell owaba ngumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe onsundu owakuqala kwelemelika uPowell obele minyaka yokuzalwa engamachumi ayithobami nombili lane 84 ubulewe iCOVID-19 lanxa ubehlatshwe amajekiseni womabili eCOVID-19 odokotela bathi iCOVID-19 imhlasele ngoba ube lemvukuzane ehlobo oluthundubeza ijekiseni yeCOVID-19 uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo
uColin Powell umuntu oqhakatheke kakhulu obeqhakatheke kakhulu eAmerica ngoba nguye wayengokuqala umuntu onsundu ukuthi abe ngusecretary of state ngesikhathi kubusa uGeorge W. Bush.
Akusitshele mnumzana Moyo ukuthi ube indoda enjani ubaba uColin Powell.
Ngumrepublican kodwa yena ngumrepublican lo esithi singathi thina umoderate meaning ukuthi akasubscribe to uburepublican lobu obu extreme esingathi obufana labalandeli baka Donald Trump. Sibone ngo-2008 uColin Powell esenza into engavamanga ukwenzakala phakathi kwamabandla awe Republican nama Democrat. Sibone uColin Powell endorse uBarack Obama ngo-2008 for upresident echiya umuntu wakibo wama Republican okutshengisa ukuthi uColin Powell noma ke ngumRepublican kodwa ngumuntu obe obe acabangisisa kakhulu izinto endebona ukuthi uObama ube umuntu otsenza owenza ihistory ngo 2008 and uColin Powell akazange afune ukuthi abe on the side le history elirongo elingavumelani lotshintsho silubone lusenzakala eAmerica.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Kambe isikhonzi se-United Nations esiselizweni sizaphuma lo mbono obalulekileyo na odaba lwama-sanctions. Udlakela olwaqhamuka emaswingo ngeviki edluleyo seludale imibuzo kwabanye abathi kukhona ukutshaya amanzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.